Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 1 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Usiqoqoqela mphoko obotshwele icala lokudlwengulwa umzukulu ubikwa engezwani loyise umnomzana Phelekezela mphoko ongumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani.
Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozivele kuyadanisa kakhulu lo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini. Ethesekhombini imiswe ikhombi amapholisa ehlise wonke ama-foreigners lithwalwe kuthiwe liyadiport.
Udaba lodlakela oluqhamuke emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi uhlelo lwabatsha i-National Youth Service luvuselelwe na ludluliselwa phambili edalele ephalamende.
Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhulunywa vele ngento zonalezi indirectly ukhulunywa nge-violence.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usiqoqoqela mphoko obotshelwe icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe ubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela mphoko oyingumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi ababili laba babanga imali yenkampani ye-Choppies. Leli phephandaba lithi njalo lokuthi usiqoqoqela uhlala ethwalise nzima uyise ngokuthi kanti vele uyise wakhe uqobo ngubani. Kodwa leli phephandaba alivezanga ukuthi imbiko le igcizelelwe ngokweneleyo na. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lomphoko ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izolo izigulane ezivela eZimbabwe bezivinjwa ukwelatshwa ezibhedlela zeJohannesburg. Kuthi eLimpopo uDokotela Poppy Ramathuba owabonakala ethwalise nzima izigulane ezivela eZimbabwe izolo uthe kuzamele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlawulele bonke abayakwelatshwa eLimpopo. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo lazo zibikwa zisithi abavela eZimbabwe kumele basuke baphele kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Umumo mubi baba Gande, izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo, zihlezi njengempunzi, impunzi ezingelwa izinja isendaweni eligceke kungala zihlahla. Yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ebuyela buyela endlini ugula. Abanye abantu baye bakuma chronic illness zimkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe. So ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa. Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozivele. Kuyadanisa kakhulu lo.
Kulalo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye?
UMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthi ayiDemocratic Alliance uthi yena nxa kufica umuntu weZimbabwe efakwe emchineni kumbe kuoxygen esibhedlela uzafika angcothule umchina lwana afake umSouth African emchineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger amalokuzena ama gangster lapha kula bantu lonto ngama gangster labo siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubulana nayo bakhona vele indawo ezine so uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokho i-video yakho na ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe nokade eyicubungula i-video yakho ukhuluma into ezinenge kakhulu ezichaqisa umzimba uMakhenzi kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakho na kabotshwa kenziwa lutho nje ungathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo uPopi lo oweLimpopo soke sokuyinto kasebeyenza injalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongeke uyicabangela ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli
alo ke ngumnomzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa kolunye udaba olufanayo eBotswana selikhuthazwe ukuhlonipha amalungelo abangena elizweni okungekho emthethweni lokhu kuza ngesikhathi kulokuqonga kwezehlakalo zezizondano kwabokuza kwele South Africa ikakhulu ezibhekiswe kwabeZimbabwe Intatheli izindaba e-Studio 7 nomqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Ngesikhathi kubanjwe umhlangano oqoqwe inhlanganiso ye-Southern Africa Migration Management Project edolobheni leJwane ngomvulo iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza umsekeli kasebalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kwele Botswana unkosikazi Buyinelo Libilo ekhuluma kulo mhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza elizweni ulibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi lapho abangalamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambi
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
noma kanjani sihlangana labo kuza emsebenzini etshiyeneyo kodwa kumele sikubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni balamalungelo bani njengabo kuza njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni
umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemthetho to ekhona ebona ukuthi abokuza abavikelekile ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha unkosikazi Gloria Moreo Fontes owenhlanganiso Southern Africa Migration Project uthi kumele amazwe achineyo ahloniphe ilungelo loluntu
imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe njalo kumele sonke sisebenze endaweni ngilabandlululo
ngemva komhlangano lo kukhalelwe ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu wabaqhatshi labokuza abangena elizweni ongekho emthethweni eminyakeni esanda kudlula izondana kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sitha bokuza bephindele emuva abanye abafana lonkosazana Sindiso Spanda bathi noma nje kwele Botswana ongela izondano emgceke njengeSouth Africa kulukhulu uhlala kwelinye ilizwe kakhulu uma ungela amaphepha
pele kumbe ngithi singama foreigners kwamanye amazwe inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethese kombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama foreigners lithwalwe kuthiwe liya deport nxa usuka endlini uyabunga plananga kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya abanye umuntu uyabechiye abantwana endlini ngale emsebenzini uyabunga sasazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi usuka lapho susiya deport wena uzitshela ukuthi uvusi emsebenzini.
USpanda uthi okunye ukuthi abokuza bangaze bezame ukuthola amaphepha aqondileyo okusebenza, batshelwa ukuthi kulabe eBotswana abangenza lowo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufica ukuthi into azimanga kuhle, shuwa inkinga esihlangana lazo zisithole senzima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyona le iviki eHarare, lapho kutshengiswe ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcini sihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ngezansi kwezwekazi leAfrika. Ekuphelweni kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngesaron kwele Botswana.
Umgcini sihlalo wekomiti yebudali leparlamente ebona ngendaba zabasakhulayo umnumzana Omegas Banda owebandla lezanu PF uthi uselova ugwalo oluzahambisa edali leparlamente echasisa ngodlame oluqhamuke emhlanganweni walikomiti kobulawayo ngolwesibili. Likomiti iqhubela umhlangano ngenjongo yokubuza uZulu ukuthi uthini ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwazakala ukuthi ngama-Green Bomber. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF batshaye abantu abethule imbono yabo ephikisa ukuvuselelwa kwalolu hlelo. Iphephandaba leNewsday libike ukuthi abatsha abanakakelwa ukuthi ngabezanu PF njalo baphambanise umhlangano ofanayo ewathomba esigabeni seManicaland izolo. USibanda utshele iStudio 7 ukuthi ugwalo aluqoqayo ngolodlakela lwakobulawayo uzalufikisa edalela eParliamente ngolwesibili. Ibandla lezanu PF liyakulandula ukuthi yilo elidale loludlakela. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngaloludaba.
Ngibona ngazathi into engamangalisiyo eyenzakeleyo vele uma ukhuluma ngento yeNational Youth Service kuze uthi ubekwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe odlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce iNational Youth Service indaba ekuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indirectly ukhuluma nge-violence.
Abachayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi bachaywe ngabasakhulayo bezanu PF, kodwa isikhulumeli sezanu umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula lokho uthi abachayiweyo ngabebandla lakhe. Iqiniso yilipi?
Mina ukuthi izano iyabulala abantu, ithaye abantu, ijike izenze i-victim akusiyonto entsha. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singu-chairman wezano, kusasa bebuye bembulale bethi ubuleke ngabantu bezaphu bembulalele ukuthi indaba engafuna ukujoyina izaphu izaphu. So lakathesi ukuthi bethaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyonto entsha, bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula ivinisti uyisidumbu somoyi ngo-2001 owakuthiwa ngumthokozisi yenza into efana nayo, bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo, bahlala besenza njalo. So okutsho uTafazwa Mgwadi ukhuluma lona iBhayibhili lebandla lakhe lokuthi liyaganga lijike lizenze i-victim.
Ukuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mode, vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba nodlakela, udlakela luyabuya luqansa, kusazoba worse ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalwenza udlakela olwedlulisileyo, kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisela.
Ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lweNational Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethatha izikhiwi engaluvuselela elethi lize ayisilo lokuvuselela umnotho kodwa ngelokuzigcina embusweni. So i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazabe kusimangalise lokho.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. ELeZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lengozi ezidalwa ngokuthatha izidakamizwa emhlabeni jikelele eleWorld Drug Overdose Day. Ngeminyaka edluleyo, eleZimbabwe lalingela dubo lwezidakamizwa kodwa kusukela ngeminyaka yabo 2015 uqale ukuziveza njalo lokhe umemetheka ikakhulu emadolobheni. Isikhulumeli senhlanganiso esebenza ngababhekane lodubo lwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, unkosikazi Nobuhle Maplanka, utshele uGaina Kumede Saidi weStudio 7 ukuthi babe lombuthano izolo eHarare okunanza leli langa.
Sina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ihlanganyele labanye sibathi ngama-partners ethu namhla sibe sisezibarase kwaku-support group yethu lapho khona desilezifundo mayelelano naleli langa le-drug overdose. Sikhuthaza abasebenzisa izidakamizwa ukuthi into leyi imbi kanganani, njalo sibakhuthaza ukuthi babe ngabantu bokuthi nxa bekwanise behlukane lo mkhuba lo wokusebenzisa izidakamizwa.
Lingathi uhlupho lokusebenzisa izidakamizwa liyasile la yini kumbe lokho lumemetheka?
Iproblem yokusetshenziswa kwamadrago napha eZimbabwe iyalilokhu ikhwela, njalo thina njengeZLDN sesilenhlelo zethu esizenzayo sihlanganisela lohulumende lapho sibafundisa khona ngama-harm reduction services. Saqala sayenza leyo program amavikini adlulileyo le-Interministerial Committee on Drug. Okwamanje sesifundisa ama-healthcare service givers so that babe lolwazi lokuthi abasebenziswa izidakamizwa bengancedakala kanjani, njalo linani lalabo abasebenzisa izidakamizwa lingayehla kanjani. Siyathemba ukuthi singasebenzelana ndawonye sibambisane sonke udubo lweli kumbe inani labantu abasebenzisa izidakamizwa lizakwehla kwele Zimbabwe.
Inhlanganiso yenu ihlezi ikhuluma ngeZimbabwe Drug Master Plan, injongo yeplani le ngeyani?
Sina i-master plan yethu siyidrafta sesibone ukuthi esiwathi ngamasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe ezedleleni akula. I-master plan yethu ithi akube lama-rehabilitation centers, at least one rehab in each and every province so that labo abasebenzisa izidakamizwa bethole ukuncedakala. Nxa singaba lama-rehab alabo abasebenzisa izidakamizwa, so kusitsho ukuthi sesizekwanisa lathi ukwehlisa inani lalabo ababulawa yi-overdose, ngoba sithi sikunje amasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa bhedlela zethu asinawo. Iningi labo bahanjiswa kuma-mental institutions like aboHarare Hospital kubo-annex, ofuthi thina sithi laba abantu abafuni indawo ezinjalo. Abantu laba bafuna i-rehabilitation center lapho ukuzabe khona kula ma-service abo onke aqondane lalabo abasebenzisa izidakamizwa.
Alo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, obexoxa leStudio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi amalunga ebandla lakhe engahlangana lomuntu olodlakela abanike amanzi umuntu lo anathe adlule. I-commission elwisana lenkohlakalo eZak isithathele abantu imali edlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu, $25 million. Laba bantu ngabacatshangelwa ukuthi imali le bayithola ngendlela ezingekho emthethweni. Okwamanje sengithethela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani nje lonke, linjani wasakazi bethu, Chris Gandhi, hayi kambe njani Chris impela, hayi siyazizwa izindaba, zeZimbabwe nje zonke. Ye, hayi namhlanje uthanda ukuphawula ngento nje ezihlupha abantu lapha neZimbabwe. Into yokuqala lapha into ehlupha abantu eZimbabwe ipolitiki, ipolitiki lapha nayi. I-ZANU-PF yafundisa abantu ipolitiki engalunganga mpela, ipolitiki yokudla abantu abasasebenzela abantu, sebengabantu nje abazisebenzela bona nje, besebenzela izisu zabo nje. Bonke nje amapolitiki lana nje angathi akhona ngale Harare vele ubuningi bawo wonke, asho amapolitiki asebenzela abantu, babesebenzela abantu kodwa asho ukuthi basebenzela bona abakhona ngale Harare, hayi khona ngapha emadepleni. Manje manje sesithembelekile yimthwakazi, hayi lesibona ngathi izasikhipha mpela ebhuqwini lo lenxushunxushuni le siyifakwele abantu beHarare.
Siyabingelele emsakazweni Studio 7, sibonge ngomsebenzi lesiphathele wona. Kahle kahle iZANU-PF uma abantu baseZimbabwe beyivumela beyekele lisebenzisa i-old strategy sokuthi makuyo kuma-elections kumele kushaywe abantu, kubulawe abantu, kukidnatchwe abantu, kutsho ukuthi nje ma beyivumela amaZimbabweni ukuthi akulalinye icebo abayiphikisayo kakhulu iZANU-PF njengama-opposition party lamaZimbabwe nje wonke, ngoba mbona abaningi abantu beZimbabwe iZANU-PF abazayithandi, ngoba uthola abaningi basemazweni labasekhaya nje bona abancane yibo nje mhlawumbe engikhuluma nabo ukuthi ma beyiZANU bebamba abantu ngenkani ngokubatshala ukubakidnap, kutsho ukuthi sebesazi ukuthi vele abantu abasabafuni, ngoba lapho kuba la election khona kumele kubulawe abantu, kushaywe abantu. So ama-opposition akezame elinye icebo lokuthi ma kuyiwa kwi-election kungabi lo dlame, kungayithuselwana, kungabulawa abantu, kwese kuyiwa kukhetho, iZANU-PF ibisiwina-ke ma ukuthi yawina. Njengalokho ebakwenze egogo babulela batshaya abantu babalimaza baqeda lapho bathi bawinile, asikokuwina lokhuyana. Into okuthiwa i-election othiwa uwinile uyabe uwine i-free and fair election, ungajabulela ende ngikudle ngiceke lawe nje awulankani, ungabamba lesandla ngoba uyazi ungikudlile. Le ipolitics yaseZimbabwe mina ngiyazi ukuthi izalungiswa umuntu onjani, especially besithembe bona osisi ukuthi bake bezama ukudinga ama better reforms, ngoba sasiku election next year kunje. I-election yakhona yabinye ukubulalisa abantu, kwethusela abantu, lokunyamalalisa abantu. IZANU futhi ibuyisitshela abantu ukuthi winile. No, hayingcono iZANU iziyele ku-election yodwa, isivotele yodwa, ngoba uma kuqhubeka kuso akuyona ama-election lawo. IZANU-PF ihlukumeza abantu baseZimbabwe.
Studio 7 siyabingelela kwantu nkamini nkomukini lonke ma-Afrika mahle, silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini, ngizama ukuqondisa kwabantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu, kodwa-ke la lokuzi RPEMRP le siyayikele ngani yesifake uhlukuza ilokuzeni i-South Africa, abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota, sizazihambela thina njengokuhamba kwethu, kodwa-ke bekhangele ukuthi noma kuvotwa is wasting time. Kungani bengazama ukudinga indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona, bebona ukuthi bayazibangula bezibangula, ngoba phandle kokulwa ngeke kukhululeke ilizwe. Ilizwe lifuna kuliwe vele, kuhle ukuthatha ilizwe kuliwe. Loko kuloko kuthiwa hey amanye vota, amanye vota la, hayi mina ngifuna ukukhuluma manga i-RP la izama iphathi zihlangane zibe ngamaphathi amahlangeneyo, hayi khona ukubumva kwesiqembu qembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuzela amapolitika layadla kathi kungabunjwa kube iqembu ayi-1 kube namaqembu ayi-2 funde into eyi-1 estrong. So hhayi ngiyalingelela lonke lihlobo, hayi ke lizama ukuthi lisezele khonoko lingabe liloke likhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu. Umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe, kodwa sitshekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Salibonani, salibonani u-Studio 7, hhayi ngungulube lapha e-Cape Town. Hhayi siyayibonga usizo isinto ezimnandi, hhayi siyalibingelela lonke ka-Studio 7 abasekhaya nabaphandle. Siyalibingelela lonke bese ngibulisa be-CCC bonke iZimbabwe yonke. CCC salibonani mamuka semese maZimbabweni pa-CCC singasaruziriganda. Hayi cela ubuze lapha kini ukuthi ani beZANU babona yibo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na, kumbe othi yibo abakwazi ukubusa naye elizwe leZimbabwe. Ngicakele imbuzela uchuma melo mbuzo lo ukuthi lokho kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini ngikuhlala kahle yini hayi ngicakela imbuzo luchuma lo gawe uthi ndawayibona ayibona indle into abantu behlibegcwelile izwe phandle amanye amazwe bexotha lezibhedlela wabona into emnandi na hayi mabe khoya cakela ngidibanise nabo labe layinini yabo hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nabo ngiyabonga studio 7 ngiqhubela message yami ihambe angifuni kuba mude kakhulu safuna ukukhuluma labo chumi kakhulu ngempela sibona bathi ngiyabonga
studio 7 studio 7 sanibonani mina ngihlutshwa ngabantu bakithi imthwakazi singabeka imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani basupport izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni izanu kayifuni asoza votela uchama so ukuthi bavotela ngoba lo mqondisi kangenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani bayasilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumilizwe siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yona izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ungasihlale kuphela siphonga ubukela
salibonani 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 ku studio 7 injalo ku studio 7 apa yaphila ngithi kubingelela ukuphela ku studio 7 ihloko labangani lonke ngendawo ngezindawo ngingenela khona lesigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha ngingenela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela i studio 7 naye umuntu ayo studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziwa ngingenela tawo khona lapha emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mtala wami amakhona yakwada amlalela i studio 7 lapho khona ngikubonga nje
sanibona ku studio 7 balaleli lani esincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imibono lapha selibingelela siyabonga njalo ngokusithethela indaba ezinhle lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mahhala kungabhadalwa akuyenzwe isiboni siyazi ukuthi into engekhoyo vele le into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela lezi ezingekhoyo umbuso wezanupf uhlukumeze wonke umuntu ezimbabwe laba abadiwe umbuso wezanupf wathiwathi uright usiba rightinga vele uvota wangikhona mbona kungalancedo ngakuyami vele mna hayi ngicabanga loku ungavoti nje kona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ngazi idliwe zanupf ekhona iyangena ngenkanelo kuze nembuzweni so hhayi esikwanisayo sivoteleni asivoteleni umqondisi moya emarap mtoka republic but ingene ephathi nxa singaphila ngcono kade lokuzeni nanti
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318 siyacela lingathuki njalo incwadi zenu zibe zifitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zonke siyabonga Okwezemelika amabutho akwele Ukraine abikwa esengene esigabeni salelo lizwe esezansi esasihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Kodwa ingcwethi zomvikela ezivela kwele Melika leza kwamanye amazwe zithi osekwenziwe ngele Ukraine yikuluma ukungasoke lenelise ukuthi likuhlafune. Ingcwethi lezi zithi aluba ele Ukraine livikele indawo zelizwe leli ezingekho ezandleni zamabutho akwele Russia kulokuthi amabutho la aye kwezinye izigaba.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunengi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
isikhathi yasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa esemapholiseni kodwa uyise uthi ukhanya uzondana laye umntwana abezwani sebele minyaka phose emithathu bengakhulumisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.